Abantu abedlula inkulungwane bathe kwaqa obulawayo bezovalisa umbudazwe. Kukanti zonke izikhulumi zisole kakhulu uchuku olwenziwe ngabambulalayo. Umsebenzi wasedolobho obulawayo uCounselor Mlali Ncube ubekhona laye kulumbuthano njalo uthi abantu basemandebeleni bahlezi behlukunyeziwe.
Akala amakhefa ayenzakalayo ngeminyaka ka-1980s. Sakhala ngobandlululo ebesilwenziwa lapha ekhaya njengobulawayo nabathebenzi lokhu ejikelele. Abafowethu bethi ukuphila ngaleke kuhlukuluzwa.
Unobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana uthi ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ezigangayo yizo ezibulalisa abantu abamsulwa njengomnumzana Nyathi.
Into eyenzakalayo ukuthi nxa kungaba labanye abalutshwana bethu abagangayo abantu beSouth Africa bangazonda kabawubona umahluko ukuthi kulo umntu weZimbabwe omuhle kumbe omubi. Sonke sibababi njengoba lisazi ukuthi zonelwa mvunye. U-Elvis ufe ngelacala kodwa bakhona balecala abangafanga kwafa u-Elvis. Kasizameni ukuthi sizibambe sigobele umthetho silandele imithetho yelizwe.
U-Senator Alice Dube wemathelen North uthi ukhathazekile kakhulu ngemva kamnumzana Nyathi.
Sithi usathani owenza into leyo osebenzisa laba abantwana ukuthi basibulalele abantwana njengenkukhu ungani uNkulunkulu engangenela ngoba uJudas Iscariot wathengisa uJesu ngasona esisikhathi. Sisesikhathini nje sokukhaya ekhala khona sikhalela uJesu owabethelwayo ngabona lamalanga elayizolo. Laye umntanethu ubone ubotshelwe ubulewe sithi uJudas Iscariot onjalo ungane ngazibophela njengoJudas Iscariot. Siyakwazi imisebenzi kaSathane. Siyakhala nomongameli uyakhala silapha nje simele umongameli.
Owazakala njengenye inkosi yamaNdebele. Inkosi umzilikazi wesibili uthi kunini isizwe sihlukunyezwa okwezenzalo zeZimbabwe ziyefela kwamanye amazwe.
Ngikhangele ngaphelelwa inhliziyo ibuhlungu kodwa ngikhangele futhi ngibona ukuthi into yakhona kayikaphenzi. Yikho okungizwisa ubuhlungu obukhulu. Ngiyayikhalela imuli yakonyathi kungakho ngilapha. Ngikhalela lesizwe sonke sikamthwakazi.
Umalume kamuyi uElvis Nyathi, umnumzana Stanley Ndlovu ubonga abantu bonke abancedise umdeni wakonyathi ngesikhathi sokufelwa kwabo.
Ayisesimbekile umzulu wami. Sibonga ubulawayo ngokusukuma kwakhe. Esiba ezokuba lathi ngesikhathi sobuzima obungaka. Yikho ke sithi thina inkosi libusise bantu bakithi yonke Zimbabwe yonke. Nabavela eSouth Africa siyababonga umandisayo ukusilethela umzulu kamazazi sizwe sizombeka lapha siyabonga abantu bakithi.
Umnumzana Nyathi wabulawa izizalwane zeSouth Africa zimethe zamlando wokuthi ngweZimbabwe kabuyele kibo. Bamtshaye ngamatshe bamlimaza wafa kabuhlungu bamtshisa uNyathi. Mimele Studio 7 kobulawayo igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.